Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobha namhlanje emva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ubona ngenhlelo zentuthuko yeHarare uMnumzana Thafatswa Mguti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni isinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumente. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala lokuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobho namhla ngemva kokuwagijamisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele itiye gas phakathi kwamakhombi la njalo abalekile lapho esenanzelela ukuthi asedale ingozi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu obone lokhu kusenzakala uchaze ukuba amapholisa abehamba ngemota yohlobo lweFord Fiesta bagijimise amakhombi amabili edolobheni ngesiqubu esikhulu lapho enye yezimota ebigijimiswa ichayelele kumota ebimile kuHerbert Tepo loFifth Avenue. Ngemva kwengozi leyo kubikwa amapholisa ejikele intuthu etshisayo eyetear gas canister kule imota okubangele ukuba umtshayeli wayo lomncedisi wakhe babaleke ngenyawo bachiye imota. Amapholisa agijimisa nenjalo le mota yesibili ku-4th Street lo-4th Avenue layo bayijikela itear gas canister zombili imota zibikwa zilumathe umlilo. Abacishe umlilo wemota zombili ngabebulawayo City Council. Kumnyaka odlule uhulumende wamisa ukuthwala kwabantu ngabezimota ezazisemthethweni ngesikhathi kuqala iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ethi bonke abafuna ukuthwala abantu ngokusemthethweni sekumele babhalise kunkampani kahulumende eyezupho okwadala ukuba ezinye zezimota zehluleke kodwa seziphendukile njalo emgwaqweni kodwa amapholisa ayazithatha. Ngesikhathi sidinga izwi lamapholisa ngesehlakalo lesi u-assistant inspector Nomalanga Msebele uchaze ukuba basalinde ukuthola udaba olupheleleyo emapholiseni. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-inspector Abednico Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngalesi sehlakalo. Amapholisa kuleli dolobho athwalise imichova eminengi kadalala ngoba besithi ayibhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani kahulumende izupho. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena uzibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Uthe kusenzakala lokhu bengobulawayo phakathi esidikidikini ngikubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikhangelele ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovo obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa abe sesiba ngabantu abahamba bechisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile okungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota abhadale imali kumbe abotshwe not ukuthi imota nqa kuyukuthi kayekho emthethweni ibisichiswa ngoba ukuchisa kemota khona kana sokubangela izinto eziningi kakhulu sokungatha lama properties abantu ngoba imota lana intheyisija lokuphambuka kwe-neck lapho kujale kuma khona imota leziyaza amabhasi lana vele yarara so khona phana kulabantu abaningi abasebenzela khona phana bebengalimala kumbe abantu kade bephakathi kwemota nana bebengafa balimala abanye khona kana kasikukhuthazi ngoba amapolisa akwenzile aqeqeda lapho agijima abaleka nge-focus bese kukhanya wonke akusenzakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho njengoba amabhasi ezubukho sisizwa kuthiwa lawo kanele?
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazubukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazubukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezaziphila ngalaba bantu ababeqhatshwe kulawo makhombi. Ukungena kukazubukho kwaba yilokhana esithi khona i-top-down approach ukuthi abantu abayiwo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafuqelwe eceleni. Akusazange kwaba le-consultation esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba yingxenye kazubukho. Ngokunjalo-ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzubukho angafinyeleli khona. Ngokunjalo-ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni okubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile ngoba uzubukho uhamba ayephele lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngathatha umzekeliso kwamanye amalokithi lapho abantu ababejayele vele ukwehlela khona kabe sehleli khona enxa ukuthi uzubukho uzabatshela ukuthi thina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana. Ufica ukuthi abantu sebehamba umango omude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo kanti bekuqala amakhombi lana abevele ibhode bangenisa abantu ezindaweni zabo. Okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzubukho laye ulemthetho yakhe abuya layo amakondakta lamadriver lawana kungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana
lo ngumnumzana Thembelani Dube owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icengweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Obona ngenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafatswa Mokuti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni yisinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumende ngenjongo yokuqoqa kuhle amadolobho lokuqeda inkohlakalo yabantu abathengisela abanye umhlabathi ngaphandle komthetho. Lokhu kusolwa ngabalwela amalungelo abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi okwenziwa nguhulumende yikwephula amalungelo oluntu kanti njalo ithi kufana xathu lokudilizwa kwezindlu zabantu abafika phose izigidi 700,000 nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2005 ngohlelo lwe-Operation Muramba Tswina. Ubona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC Alliance umnumzana Cecil Zwitsayi laye ukusolile lokhu esithi akulunganga ukuthi uhulumende achithe indlela zabantu zokudinga ukuziphilisa khona kungela misebenzi kanti lo mkhuhlane we-COVID-19 lawo ubahile. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo hatshi ngebizo kuphela kodwa langezenzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwale komishini zesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edale lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Mazale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi le komishini kumele izimele yodwa.
ibe independent njengebizo layo ingabi ingoma ibe independent in the sense that I criteria ezasetshenziswa to constitute the commission leyana ibe independent then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense ngoba in other commissions Zimbabwe sesibone abantu be deployed along political lines or be ambushed in the name of a commission therefore compromising the independence of that commission
amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Are othi labo khatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi
kuna kube clear kubhilileni ukuthi kungona upgrade should be abantu of integrity ngoba sinanzela ama commissions acasa ungena abantu who are abangathi britans of the same violence ukuthi bese investigate abantu kune soku ngimasa i confidence ukuthi kambe i commission ingafeza namsebenzi wayo engabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha bese besebenzela khona sesiyadinga ama idlelo elisha
umnomzana Ndaniso Mpande uthi ufuna li commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe ajawe zomvikela kuphela
umgcini sihlalo uthe uchasise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasotsha ngamapolisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli lina lihlukumeza abantu ikhomishini kayikhave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli
unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela.
Kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa le icela ukuthi idile with ama violations that were committed since independence okugoqela iGugurahundi sisehla sibuya ku 2008.
Amazwi la asekelwe ngukosikazi Sithabile Chuma.
Sina isingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni. Kulamacala athize angenzakala emntwaneni. Umntwana urethiwe abazali bakungunguza bakwenza kwangekhaya. Sebekwenza kwangikhamtwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadluluswa. Icala lakhe sothiwa i-3 years phela siyedlu.
Unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le commission akumelanga iqhathe amaxhegu.
Kanti ungani ungabikhona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi bakhona abantu bathi abafundile abama-degree bahlezi ezindlu abalanemisebenzi kodwa o-retired obethatha imisebenzi yabantwana ndigraduate zabantu abaningi lapho ama-universities abangela msebenzi kathesi kodwa kulabo retired abobanibani abadala hlalani phansi badala ekuthele abantu abengikhwalekwane
umgcini sihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono yezakhamizi zeGwanda njengoba injalo iyehlanganiswa nembono yabanye elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umbiko oyethulwe lugatha olubona ngezempila kahle izolo uthi igcikwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abangamachumi ayisishiyangalombili lantathu elizweni labulala abayisithupha. Lokhu sokukhuphula inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kumachumi afika phose inkulungwane ezine 39,321 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1617 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 689,397. Live talk namhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum siqhubeka sihlaziya ukuphathelane nomkhuhlane we COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika olubhekise eEurope namhla ubeyaphatheka emhlanganweni we-G7 Summit lowe-NATO aphinde akhulumisane nomongameli Putin weRussia. Umongameli Biden uchiye eqonqosele ukuthi uzakwethula uhlelo oluzaphathisa ngemijovo yokulwisana legcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Iziphathamandla ze-Afghanistan zithi abantu abakade behlomile bahlasele ihofisi yenhlanganiso ezimeleyo eBrithani e-Hello Trust ebona ngokususa omaqhuphula kulelo lizwe. Esigabeni seBuckland wabhubha abalitshumi kwalumala abadlula itshumi lambili. Inhlanganiso yeBrithani e-Save the Children yethule umbiko namhla othi ngomnyaka ka-2020 abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo eMozambique bathumba abantwana njalo ichothuze lokhu isithi sokuvamile kumalwecatsha. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ndawonye la kulelo lizwe sezisesabela ukuphazamiseka kokuhlatshwa kwazo ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-coronavirus kulandela ukumiswa umsebenzi kwamphathintambo wogatsha lwezempilakahle uDokotela Zweli Mkhize. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi usemise umsebenzi umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize ulandela insolo zokuthi kule nkampani yaphiwa umsebenzi lugatsha lwakhe ngendlela engekho emthethweni. Inkampani ye-Digital Vibes yaphiwa umsebenzi wezokuxhumana kwalolu gatsha lozulu ikakhulu endabeni zomkhankaso wokulwisa i-coronavirus. Sekuvele imbiko yokuthi abanini bale nkampani ngabangane bakamnumzana Mkhize. Sekubuye njalo kwavela futhi ukuthi umntanakhe waphiwa imota yile nkampani yaphinda futhi yahlawulela ukulungiswa kwamalayithi emzini wakhe uMkhize. Umongameli Cyril Ramaphosa usethe uMkhize ahlehle esikhundleni sakhe alungise indaba zakhe lezi. Lokhu ke sekulethe ukukhathazeka okukhulu ezweni jikelele nakuzizalwane zeZimbabwe ezilokhu zilindele ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19. Iningi lithi njengoba kusahlatshwe abantu abaphansi kwesigidi lengxenye less than 1.5 million phakathi kwabantu beSouth Africa bedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha over 60 million lolu hlelo luzaphazamiseka kakhulu. Abanye njalo bathi uMnumzana Mkhize umiswa umsebenzi ngesikhathi izabelo ezibalisa iGauteng, Free State, Northern Cape, le North West sezingena kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Inengike lababethemba uMnumzana Mkhize kulwiseni i-coronavirus bathi kungenzeka ukumiswa kwakhe kuphazamise ukwenqabela ngokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Ingcitshi kwezempilakahle uMnumzana Harry Moulton uthi kukhangelelwe ukuthi i-third wave ihlasele ilizwe lonke maduzane.
South Africa as a whole.
Sikhangelele ukuthi i-third wave ingene elizweni lonke phakathi kwamalanga alitshumi.
Next week to 10 days.
Kodwa ke ngcitshi kwezombusazo uMnumzana Mcebisi Ndletshana uthi uMnumzana Ramaphosa wenze kahle ngokumisa uMnumzana Mkhize umsebenzi.
His constant appearances on TV are a reminder of the spirit of corruption. It takes away from the message about fighting the pandemic, and so the president realizing that.
Ngakwelinye icele inani labahlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu ngosuku around 5,000 per day. Kanti ke labavalelwa ezibedlela belalo umkhuhlane sebesanda. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Crispin Nyoni uthi bakhathazekile.
Ukumiswa kwakhe sokusitsho ukuthi inhlelo seziyokuma, lama-plans akhe abe khona azokuma. Kuzokwenza ke ukuthi kube lenguquko thize ebantwini ukuba ba-vaccinate. Lokho kuyinto embi kakhulu.
Yasenye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Greatman Mkhwebu uthi loba kungaphazamisa inhlelo ze-COVID-19, uMongameli Ramaphosa uphe isibonelo esihle sokuthi inkohlakalo kayifuneki loba umuntu elesikhundla esiqakatheke kanganani.
LaseZimbabwe mhlambe uma ungathi lake kuqinisa isandla kubhekwabheka ezinye izinto mhlambe singathola ukuthi zikhona izinto ezinye ezimoshakala ngaphansi kwamakhapethi singabona ukuthi kwenzakalani. Ya khona nje kusuka kube buhlungu ikakhulu ninamayele izizalwane lithembele kubuhole ukuthi hayi yibo buzosikhokhela kodwa uthole ekugcineni sokuyibo obungathi buyaphambamisa ezinye izinto.
Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa over 1.7 million asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa. asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lasikhombisa over 57,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kusenjalo abeZimbabwe abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwana afana leBotswana leSouth Africa sebekhuthazwe ukukhangela ezinye indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi belinyazwe kakhulu ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Ndiweni, uthi kuqakathekile ukuthi abakubhizimusi yokuthenga bethengisa impahla bechapha imincele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo ke njengenhlanganiso sizamile ke thina ukuthi siwafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni. Baproduce impahla kwanapha ezifana lokuthunga bethengisela khona phelizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi sijoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda izo ivulwe.
UMnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthi ababhizimusi yokuthenga bethengisa impahla besebenzise indawo ezitheneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa ye-COVID-19.
Okunye futhi njalo ukuthi sesibafundise libasithi bathengise ebulenjini basebenzise social media ukuthengisa, basebenzise o-Facebook, basebenzise khonokho Twitter lapho bathengise kanjalo.
UMnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana le mithi yenkukhala ngokuthi iCOVID-19 isibalimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama traders sile problem yama lockdowns. Ngesikhathi ze lockdown kwabanzima because of ama social distances, abantu ababesebenza emsebenzini etheneyo lakhe nale manufacturing bebe balutshwani, osokubangele ukuthi imithi esifuna ukuyi exporter ishode. Ezithizi nje ngikhuluma ngilama orders e company eseBotswana, ama company eBotswana they've been surviving on my company ngama exports, but kathesi bayahlupheka because ama products kawakho.
Uthi iningi lamabhizimusi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhlupho ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhlupho esesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually battling ukuthi sizuze kuma manufacturers ethu sibakhuthaze ukuthi be manufacture kube kunenge ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye wethu makhelwana njengeBotswana.
Kule ningi labeZimbabwe ababhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla esigqokokwele Botswana leSouth Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market. Inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane we-COVID-19 usilimaze amabhizinesi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizimusi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza kufika amachumi amane ekhulwini i-40% kuyo yonke ibhizimusi yokuthengiselana emazweni asemhlubuleni weSADC. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende waleli lizwe ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Ethiopia, ikakhulu ukuhlaselwa kwabantu abahlala esigabeni seTigray. Abantu beTigray baqhubeka behlukuluzwa njalo amalungelo abo esephulwa ngendlela ezimbi, kanti njalo abedlula isigidi babhekane lendlala emangalisayo. Kodwa uncedo lokudla oluqondiswe kubo luqhubeka luvinjwa ngamabutho ase-Ethiopia la kwele Eritrea kanye labanye abahlomileyo abaphatheke kulimpi. Elemelika liya kusola kakhulu ukubulawa kwabantu, ukududulwa kwabo besuswa emizini yabo, ukudlwengulwa abakwenziwayo kanye lokuhlukuluzwa ngezinye indlela ezitshiyeneyo. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano basemelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, uqhubeke wathi sikhathazekile ngokudilizwa mahlayana kwempahla yabantu egoqela lapho abathola khona amanzi, izibhedlela lokudilizwa kwezakhiwo ezitshiyeneyo okwenzakalayo eTigray. Elemelika lixwayisa uhulumende weleEthiopia ukuthi ajezise bonke abaphatheke ekuhlukuluzeni uzulu, avikele abantu njalo avumele uncedo lokudla lubafinyelele. Lanxa kulokuxoxisana okugxilileyo, kutsho uBlinken, labo abaphatheke kulimpi abakathathi amanyathelo okuqeda ukulwisana kwabo. UBlinken oxwayise uhulumende weleEritrea ukuthi aphange akhuphe amasotsha akhe kweleEthiopia. Uthe njalo nxa impi le ingamiswanga ngokuphangisa, abantu balakho ukubulawa yindlala ngoba bengatholi kudla. Ngokwenzakalayo kweleEthiopia lokhu, uBlinken wazise ukuthi iMelika isizancitsha amavisa labo abakuhulumende kumbe abake babakuhulumende weleEthiopia amabutho labo abahlala esigabeni se-Amhara lamabutho eqembu leTigray People's Liberation Front. Wona alesandla kulimpi njalo enqaba ukuqedwa kwayo. Labo abephula amalungelo oluntu eTigray kanye lalabo abavimba ukuthi uzulu walesi sigaba athole ukudla, labo abasoze bawaphiwe amavisa okuya eMelika ngitsho lezihlobo zabo. UBlinken ukhuthaze ohulumende bamanye amazwe ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. Phezu kwalokho, iMelika isiyehlise uncedo elupha eleEthiopia, kodwa uBlinken uthe bazaqhubeka ngolunye uncedo oluphuthumayo oluqondiswe ebantwini abahluphekayo kulelo lizwe. Uthe njalo imigoqo eyafakelwa eleEritrea iMelika izaqhubeka. IMelika izimisele ukusekela imizamo yokuqeda impi eseTigray njalo incedise uzulu waseEthiopia akhumisane umlotha kube lokuthula kulelo lizwe. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzikini yedolobho namhla ngemva koku wagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.